sokuyisikhathi sembiko yenu
ku studio 7 ku studio 7 ngabe linjani hayi bengithi ngikhulumela lo ndoda othina naye la usola abantu bomthwakazi uthi usola abantu bomthwakazi uthi njalo bese sithi nana khona yena kalahlangotho lusapotayo maye sitsho njalo abasekhuluma esapota i-CC ukuthi nana khona umuntu ubhele ongalahlangothi kakhethi kwandla wonke amabandla uyasapota uyalandela lokhu akutshoyo manje uyasichazela ukuthi ngowe-CCC engacatshi njalo umthwakazi ufuna ilungelo lamaNdebele njengoba vele abantu besitshoneni kabafuni iNdebele abafuni iNdebele libele esikhundleni abafuni ukubusa iNdebele libe ngupresident bayehlule kunkomo unkomo wadubekela leli lizwe wabakhulula embusweni wamakhiwa kodwa bamkhafula ayisikuthi umgabe wayesenza yedwa ebulala amaNdebele wayechova yibo amasapota zakhe ubehlangene bonke besila lokuthi waya amaNdebele elandela umgomo owesiNdebeleni yikho hayi ubaba engathi nana khonana imthwakazi urongo kwathinthi hayi ayehlukane lo mthwakazi yena kazisapotele i-CCC yakhe ngalo ngiyabonga yimi uginithola umpofu engikhona apha elipane east njengoba la isithuthi selipane
Studio 7 labantu bonke labalaleli babo yimi wezimbangazo uMikhail Gorbachev ngilisizi ngojaha lwabo msijiye entolongweni ujob sikhala losithole abanye bonke abangu-14 sebenyathini yikho ngibisele muva ngesikhathi izaphu yobulawa amalungu ezaphu yobulawa mahlayana la malungu ezipra ebulawa mahlayana incitiswa yi-Britain e-Amerika ubulala yabantu bezani PF khekelwa ngoemasoni nangaka lochuyenga Costantino nalo moyo uperisisheli usithi nisekera mayi bekhona la emthethondabeni omuyi udumiso dabenga lolukhathi masuku batholakala bengelacala kodwa ngenxa yokuthi izanu PF bathumile umnankaka bete bajoyine izanu PF ukuze bakhulule yikho namhlanje sokubona kusenzakala ku-CCC mina ngisapoti i-CCC ngililunga lezapho ngikhuluma nje lokhu uJob Sikhala bayagcina bemfakile phoyizeni bembulala njengalokho bakwenza uLukas Masuku omunye wabo kungafa uJob Sikhala kungafa uSithole esibemkhiphile ite efela ngaphandle engafeli phakathi
Studio 7 salibanani linjani ngaphuha basakazi lisilethela indaba ezilohlonze indaba ezileqiniso indaba ezimqoka siyabonga kakhulu kuleyo ndawo ya mina udaba lwami lulapha basakazi ya mina ngiconsent ngendaba ye-MRP ngaso sonke isikhathi uyabezwa begxeka i-CCC begxeka uShamisa mina angazi kusuka kanjani ukuthi abantu bethi bona beyi-opposition bese belwisa enye i-opposition iShamisa is not in power i-CCC is not in power i-CCC akulona ibandlela ibusayo kazi uyabuya i-opposa ukuthi yake yayehlulekani kuphi mina ngicabanga ukuthi la madoda kwamele eqoqeke mabe lo mzabalazo wawo benza umzabalazo wawo beqondise kubabusi mabe cabanga ukuthi labo babusi ababusi kahle behlukane namanye amabandla aphikisayo hayino siyabonga
Studio 7 hayi sijabulela lina kuphela ngomsebenzi elisiphathele wona siyazi ukuthi loba sizivika izindaba zethu ziyafika kubandlobane esifisa khona bayezwe endlebeni zabo esikufunayo sikusolayo bayezwa ukuthi umphakathi uthini intwenje nse ndabeni ka Job Scar. Indaba ka Job Scar liyayifelayo ezimbaki iqiniso yalifela sibili. Okwamanje Job Scar la kumzisa ubuhlungu ngendlela apalitshwa ngayo esejele engelacala ngokufa kaMore Blessing ukuthi wayengakufuni ekhuluma ngakho. Yikho kubonakala ukuthi izano isikhangelele kakhulu kwesaba uJob Scar ngendaba abayenzayo ukulala uMore Blessing. Bale bucabanga ngembi ukuthi uzabe ekhuluma besithi bacabanga ukuthi uzabeqhubeka futhi njalo. Angazakekele ukuqhubeka elola ilungelo lakhe. Umuntu lo ulwela ilungelo lakhe okuyikho ukuthi sathatha uzibuse. So kumele into yonke esiyisolayo lesingayifundiyo siyibeke egcekeni.